sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenkulu injabulo emsakazweni we Studio 7. Ngomvulo mhlaze ku 5 kuNcwabakazi 2024. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba beqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo.
UMnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esisebenzisa udlame ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakathi eqalisa ukubopha abantu nokuhlukumeza abantu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala ilokhu ibhahile njalo izifuyo ziyacuba njengoba amadamu engasela manzi.
Inkomo sezilimele, azila kudla, uyakhumbula izulu kalinanga, akula manzi, akula nkotha, inkomo sezisidla inhlabathi, akula nto ekhona la.
Ingcwethi kwezampilakahle sezikhuthaze abesifazana abaqala ukubeletha ukuba bagijimele esibhedlela nxa sebehelelwa ukuze umntwana engadinwa, ngoba kulakho ukudala ukuba isinye sibhoboke sigcine sile silonda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokungasensuku zatshwala ukuba umhlangano we-SADC Summit wenziwe kweleZimbabwe kulinyanga, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba baqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo. Lokhu kuza kulokhe kubotshwa labo abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela ngesikhathi somhlangano we-SADC, kubika uMlondolozi Ndlovu.
UMongameli Mnangagwa ubekhuluma esemathuneni e-Heroes Acre e-Harare lamuhla kungcwatshwa owalwa ukumpi yenkululeko ekuviyo le-Zipra uMnumzana Makhethi Ndebele, owayesazakala ngebizo lempini elokuthi Jack Mpofu. UMongameli Mnangagwa uthe kulabantu abafuna ukubuyisela ilizwe emuva bengakhangeli okuhle osekwenziwe kulungiselelwa umhlangano we-SADC.
There are several efforts to invest the energies of our protracted liberation struggle.
Kuningi okwenzakalayo okubuyisela emuva esakulelayo ukulwisana lathi lokhu kwenzakala ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela amanga aqanjwa ngelizwe lethu. Kuyangisa ukuba baphiwa imali ngabantu baphandle kwelizwe uba bengakhulumi okuhle sikwenzayo kumnotho wethu.
Amazwi kaMongameli Mnangagwa aza ngesikhathi sokubotshwa abantu abadlula ikhulu lambili phambilini komhlangano we-SADC. Uhulumende athi bafuna ukutshengisela nokuphazamisa umbuthano lo. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo laba babandla aphikisayo bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wesabani njalo kungani engabophi labo abafuna ukuphazamisa ngokusemthethweni hatshi ukubethusela. Omunye wabakhulume amazwi lawa ngumnumzana Gift Ziba owayekubandla le-CCC yena othi ukusobala ukuba uhulumende ufuna ukuthatha ithuba le-SADC ukwephula amalungelo oluntu.
Inkinga esilayo kwele Zimbabwe ukubana uhulumende okhona akavotelwanga ngabantu. UMnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esebenzisa udlame lodlakela ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakathi eqalisa ukubopha abantu lokuhlukumeza abantu lokubavala imlomo. Ngikhuluma lani kunje ama-activist wonke amaningi kwele Zimbabwe yonke indawo jikelele kubotshwa abantu bahlukunyezwa abanye babda.
Amazwi kaSiziba asekelwe yingcishi kwezombusazwe ekubandla le-People's Unity Party uMnumzana Ebert Jamuka.
Na siyahlukumezeka kakhulu nendaba yembuso we-party ye-ZANU-PF, ukuhlukumeza ama-politicians, ukuhlukumeza ama-activists, ukuhlukumeza abakhokheli be-ATUS nabanye bama-organizations a-different nenxa ye-SADC.
Ngeviki edluleyo uhulumende ubeke imbiko ethi uzakwenza konke kusemandleni akhe ukuphazamisa imizamo yalawo athi izitha abafuna ukuphazamisa umhlangano we-SADC. Ekhuluma ngomuyi uMongameli Mnangagwa uthe uMnumzana Ndebele wayeyindoda eyayithanda ilizwe layo njalo isebenza ukuzehlisa ukukhulu esithi abatsha kumele bafunde kumpilo yakhe. Omunye wafundiswa umsebenzi webutho okhulume ngaye ngumnumzana Edmund Moyo, yena owake waba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalweli benkululeko iZimbabwe National Liberation of Veterans Association.
Ongasomiyo nge-revolution wajoyina i-revolution esesemncane, thina sisiya ku-revolution sonke sedlula ezandleni zakhe. Iningi lethu sonke satrenwa nguye uJack. Yibo babesifundisa ukuthi uziphatha njani ukuthi ube lisotsha elipheleleyo ngoJack Lamb. So sikhathazekile ngokubhubha kwakhe, badika sidawuthi ube deserve ukuba khonapho.
Umoyo usekelwe ngomunye owala impi yenkululeko ekuviyole Zipra, umnumzana Jabulani Sibanda.
Kodwa bona ubuqhawe bakhe labanye aqalisa labo baba ngabokuqala ngama-mid-60s ukuthi behambe beqalisa impi yenkululeko. Khangathi kwakunzima kangangakanani ukuqalisa ukuyafundela ukuthi iza kuyadingelwa umbhobho, ngingathola lowo mbhobho ngibuye ekhaya ngizokulwa. I-training yangikhona babe lobunzima engqondweni, belobunzima entweni yonke, kodwa ngesibindi nangokuzimisela balwa impi yenkululeko sasalithatha ilizwe lekhaya.
Umuyi umnumzana Ndebele wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1942 waya empini ngomnyaka ka-1967 engomunye wabakuqala abahamba empini elabanye bakhe abagoqela omunye omnumzana Nikita Mangena noLookout Masuku kanye lomnumzana Ambrose Mutiniri omela isigodlo seZimbabwe eRussia. Eseqede ukufundiswa izifundo zebutho walwa endaweni ezivalisa iVictoria Falls laseWange, lapho atshengisa ubuciko obukhulu. Umuyi yena owayekudalela phezulu leZipra eleZipra High Command ubika waba ngokugcina ukubona umkhokheli weZipra umnumzana Nikita Mangena engakabulawa zinhlamvu okuthiwa zathunyelwa ngabamhlophe. Ubhubhe ngomgqibelo kuvike ephelileyo ethanzini wakhe Country Park kobulawayo, wachiya umkakhe, indodakazi yakhe labazukulu ababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abane abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngeviki edluleyo eHarare ngemva kokukhitshwa endizamchineni eya eVictoria Falls balokhe bevalelwe esitokisini njalo abakhululwanga ngemali yesibambiso eyebail njengalokho obekukhangelelwe ngamagqwetha abo. Abane laba babalisa omnumzana Samuel Gwenzi, Vusumuzi Moyo, lo Robson Chere, lo Nkosazana Namatayi Kwekweza. Igqwetha elibamela umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Chere ulimele kakhulu njalo baziswe ukuba engelatshwa ngolwesibili kumbe ngolwesine kuphela sokulodokotela wejele. Uthi ukulimala kwakhe kungaphazamisa ukusebenza kwezinso zakhe. Uthe abatshutshisi bayaphathana ngabomo emthethwandaba kuze kusale kungela sikhathi eseneleyo esokukhuluma ngebail. Abanye abalokhu besesitokisini babalisa abebandla le-CCC ababotshwe ngenyanga edluleyo, umnumzana Promise Monkuli eWange, ummeli Moyo kobulawayo, lesizalwane se-Check eMaswingo, umnumzana Lucas Levia obika wayesethula imbiko engamanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhetshu likaZulu.
Okuliqiniso as long as besejele benganikwa i-bail okulilungelo labo le constitution ibanikeza lawo mandla, mbona ngazathi kuyabonisa ukuthi ilungelo labo liyephulwa. Ukubuya kwe-SADC lokho kuyethusa ngoba egumeni uma kuthiwa kuzaba labantu bemzini abantwana bekhuzwe ngenduku ukuthi dlalelani khatshana okuyikho kwenziwa ngohulumende kuyethusa. Abantu kuyabe kukhangelela ukuthi uma kuzabuya abantu bemzini wonke umuntu etholakale ejabulile, kodwa okuba khona kwesadakhe elizweni mbona ngazathi sokufake uhlukumezo kakhulu ngoba abantu abaningi basejele, abantu abaningi amalungelo abo ayiphuliwe. So kangiboni ukuthi kuphathisa ngani. Even kwezentuthuko ungayikhangela i-concentration yonke ifakwe ku-one indawo ukuthi ilizwe lithuthuke ngokufanayo kakusenzakali okuyinto engahle.
Siyabona ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala ekhaya kanye layo umongameli Mnangagwa lokho ebegcizelela ukuthi labo abafuna ukuqoqa ukutshengisela kumbe abacabangela ukuthi benze njalo bengalokothi bekwenze.
Okuthiwa ngumongameli uMnangagwa kuyadanisa, akulababa osoke wathi ekhuza abantwana ebakhuze ngentonga, ikakhulu obaba ukuthi ethi abantwana indaba befuna ukuthi bekhulume okubahlukuluzayo. Kodwa kakumangalisi uvele yena ulembali yokuthi ungumuntu oncindezelayo obusa ngochuku, kodwa eqinisweni labo abesadaka ababuyayo ukuthi sebekwazi ukuthi abantu bayahlukuluzwa ngokubuya kwabo. Lokuthiwa yi-DA bekufuza ukuthi bezibuze ukuthi uma besiya khona ngale abantu sebehlukunyezwa kutshoni ngayo yona isadaki. Angikhangelelanga ukuthi kuzaba khona untshintsho, ngoba la isadaki ingani ngeyabantu abangalaqiniso, ingani ngeyabantu asebehabule umoya ongayisiwo, umoya wokuncindezela, umoya wokuhlukuluza. So uma bonke sebehlezi ezihlalweni ngokuhlukuluza, ungayikhangela ibandlodwa lilikhulu eSouthern Africa, i-ANC kumbe ne-African General, namhlanje libandla lalo eselibusa nzima. So ngilethemba lokuthi selizabuza ukuthi kubuswa njani ngokuncindezelwa, ngoba wonke umuntu uma selahlekelwa ngamandla ubonakala ngokuhlala vele emchokotho esengokuhlala efaka ama-threats. Lokho kwenziwa nguMnangagwa kuyakutshengisa ukuthi hayi, asiyonkokheli yabantu. Inkokheli yabantu kayihlalise thusela abantu.
Ungathini ngokuphathwa kwalabo abesejele, abanye ababikwa kufanele belatshwe njalo lokhu kuphuzwa ukuthi bephiwe ibheyi?
Ngibona ngazathi kule nto yodwa uma sikhangele indlela kusukela ilizwe lokhe lathatha uzibuse kumbeni ngesikhathi samabhunu, kodwa kakhulu sikhangelele uhulumende. Ngohulumende ohlezi encindezela abantu, ngohulumende ilungelo loluntu ongalihloniphiyo, ngohulumende nje nesingathi yena uyakuthanda ukuthi abantu even befele emajele akhe, ngohulumende ongalabuntu. So ukuthi abantu bafuze baye kwelatshwa kwaziwa ngohulumende oyabe esilalela ehlonipha amalungelo oluntu, kodwa owethu hayi.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu, sixoxela ye ekobulawayo. Izakhamizi zesilobela zithi khona enkabazwe indlala ilokhu ibhahile njalo izifuyo ziyacuba njengoba amadamu engasela manzi. Izakhamizi lezi zithi akusela manzi ahlanzekileyo njengoba zinatha ndawonye lezifuyo. Ukuze sizwe okuningi lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 usanda ukuxoxa lo councillor kaward 28 esilobela uAlderman Willard Moyo.
Isimo sendlala hayi asimanga kuhle baba Ncube, sikhangela kakhulu uluhlu lwezifuyo. Izifuyo akusela nkomo endaweni kaward 29, inkomo sezilimele azila kudla. Uyakhumbula izulu kalinanga, akula manzi, akula nkotha, inkomo sezisidla inhlabathi, akula nto ekhona la ezifuyweni, sisebunzimene. Bese sithe ohlangothini lwabantu ibikhona sibili indlala, kodwa isingani ingconywana, ayiphelanga, ikhona siphakathi kwayo sibili, kodwa ingconywana ngoba ihulumende ike yasinakelela, yasinakekela yamalanga adlulile yambalwa, yasiholisa ukudla njengesigaba singenise imizi yonke kaward 29 umumbu odlula i-50 kg ngomuzi, 50 kg kweminye imizi, 60 kg kweminye imizi, 70 kg kungenile ukudla, isitshwala umumbu kahulumende uvela ku-social welfare. Ikwesikubongayo sibili, kodwa ke ayisimo sibi baba Ncube, isimo sibi, sisese lovalo olukhulu ukuthi kambe sizaphutha njani sisiya phambili.
Ngaphandle kosizo lolu oluvela kuhulumende, kulezinye inhlanganiso na eziphathisa
usizo oluvela kwezinye inhlangothi? Alukho, asila ngitsho sizo sikhangelwe yihulumende yethu yoyodwa. Okwakathesi elokhe isabona kwaqalisa uhlelo lusaqalisa, abantu besathola ama 10 kg ama 15 kg yokudla, kwakhwela kathesi uhulumende yasinika sokungezelelekile isilinganiso sokudla.
Pho izifuyo zona amanzi amanzi lenza njani?
Akula manzi ama izifuyo zihamba zisiyaphandelwa emfuleni kugwelu echebechebeni ezinye zihamba siyacongolozela kungamadamu kwethu okuningi sokwagqibeleka sokuludaka lodwa sesiphongahamba siyacongolozela abanye mabakotshoza eziboraneni lazo ezilamanzi amalutshwane zindala iziborane lezi zifuna ukuvuselelwa zibe zintsha so izifuyo emanzini sokulobunzima kakhulu kakhulu obumangalisayo ngenye into esizasiqedela izifuyo sezisifa nje zibulawa yikoma amanzi semalutshwana izizibe emfuleni izulu kalinanga kazanga zibe lamanzi.
Lo ngu-Alderman Willard Moyo, ukansila ka-Ward 28 esilobela. Ubekhuluma ecingweni loTabo Kancube we-Studio 7. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana abaqala ukubeletha ukuba bagijimele ezibhedlela nxa sebehelelwa kuze umntwana engadinwa ngoba kulakho ukudala ukuba isinye sibhoboke sicine sesile silonda. Lokhu kubikwa kubangela ukuba umthambiso ucine uvuza lengcekeza iziphumela santando emkhuhlaneni wokuthiwa yifistula, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umkhuhlane wefistula okuyikubhoboka kwemithambo esendleleni yomntwana okugcina kubangela ukuba imithambo yesinye ibhoboke uyelapheka eZimbabwe. Usikhwicamfundo solwayo ngwenya ingcitshi kwezokubelethiswa kwabomama uchaza kabanzi ngefistula.
Obstetric fistula le iyenzakala nxa umama ebe kulebha isikhathi eside. Umuntu kumele abe kulebha xa eqala ukubeletha ama-hours angu-13 kokuthi laba abanye sabake babeletha ama-hours alitshumi. Ngikuthola ukuthi hayi umuntu uyekeliwe amalanga amabili amathathu lokhu ekulebha ikakhulu endaweni ezikhatshana umuntu edinga i-transport ikhanda lomntwana libe selifithizela-ke ngaphansi izitho zomama kuze kube nezikhala ngapha endleleni yomntwana kuthiwa i-birth canal kube lesikhala esiya esinyeni. Yikho-ke amanzi umthambiso uyabe usuvuza udlula-ke uvela esinyeni udlula lapha endleleni le ehamba umntwana iphuma phandle.
Udokotela Ngwenya uthi ifistula iyelapheka eZimbabwe.
Nxa isithe ikhona-ke leyo i-obstetric fistula umama kumele athunyelwe esibhedlela ezinkulu ama-central hospital ekhangelwa-ke kuyakwe ukuthi nxa inyanga ezintathu sezidlule ayenzwe isejari yokuvala leyo nkinga. I-obstetric fistula-ke into embi kubomama ngoba abanye nxa bengatholanga uncedo baya behamba sebenuka umthambiso abantu bengasasondeli phansi kwabo labantu besilisa bengasabasondeleli kwenze kube kugcine kusithi ingqondo zabo sebeindaba le okuthiwa yi-depression. Yikho-ke kumele sibancediseke omama abale-obstetric fistula.
Usekhuthaze abesifazana abazithweleyo emaphandleni ukuba behlukane le mithi abangayiphiwanga ezibhedlela uma sebehelelwa.
Abantu emaphandleni endlela ikakhulu indawo ezikhatshana siyaxwayisa ukuthi omama bengaze baphiwa imithi esintwe njengabo sihaqa kumbe lokho okuphuma endlovini ukuthi kuthiwa umuntu abelethe kuhle. Bephangise beye esibhedlela bengaze bagcina umuntu ekhaya lokhu ekuthiwa uyahelelwa evalelwe edumbeni. Lokho yikho kwenza ukuthi ikube le-obstetric fistula. Kwesinye isikhathi umntwana ufika esetshonile indaba yona leyo kungahambi esibhedlela. Labo mama abanye bayatshona ngendaba yokuthi kuba le-infection sigcine silahlekelwa ngumama konke lo mntwana. Into enzima kakhulu engamelanga ukuthi abantu bayenze ekhaya bezama ukubelethisa abantu.
Ukhansila ka-Ward 16 kobulawayo unkosikazi Greta Gumede uthi bebengazi ukuthi ifistula iyelapheka njalo sebezananzelela kakhulu ukulimukisa abesifazana ngalo umkhuhlane.
Mina ngithi ngohlelo lolo silufunde namhlanje kimi ngibone kuqakathekile kakhulu ngoba umama abaningi bahleli ezindlini behleli lezifo abangazi ukuthi ziyeneliswa ukwelapheka bakhona ukuthi belapheke kuyimfihlo yakhe lomkakhe njalo umama uyabe sehlukumezekile ngoba uyabe sehlukumezekile kwempilo yakhe yonke ngoba uyabe ngaselelisi lokuthi ahlangane lomkakhe ngenxa ye yesifo seneso yabe selaso.
Umqondisi wenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International, unkosikazi Nokholo Machazi, uthi inhlanganiso yabo ilohlelo lokulimukisa lokwelaphisa ifistula eZimbabwe.
Siphakathi kohlelo lokuhamba silimukisa uZulu iZimbabwe yonke jikelele ngomkhuhlane we-obstetric fistula. Njalo silabantu esesike sabanceda impilo zabo sezibengcono kakhulu emva kokuthola usizo beselapha uhlupho lwe-obstetric fistula.
EZimbabwe ingcitshi ezelapha ifistula zitholakala esibhedlela seMashoko Mission Hospital leChinoyi Hospital. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle abe-World Health Organization bathi abesifazana abedlula isigidi esisodwa i-1.2 million e-Afrika le-Asia bale fistula. Inhlanganiso ye-Amnesty International iphakathi kohlelo lokuhamba ilimukisa uZulu ngomkhuhlane we-fistula njalo ithi kubiza inkulungwane ezinhlanu ukuthi owesifazana athole ukwelatshwa. Abebambelela us ensembo labo sebelomdlalo olimukisa ngomkhuhlane we-fistula. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kaMongameli weMelika njalo enguye okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla leDemocratic Party kukhetho lokudinga uMongameli weMelika, unkosikazi Kamala Harris, ubikwa eza kwethula umsekeli wakhe azancintisa laye kukhetho lolu. Ukhangelelwe ukwethula lokhu emkhankasweni wakhe wangolwesibili ePennsylvania. Kusenjalo, owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhiphe umbiko ekhuthaza ukuthi kutshintshwe indawo losuku lwengxoxompikiswano ekhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Masimba Kuchera, osebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability Rights.
Esukhangelelwe ukuthi uHarris uzadinga umuntu ongamnceda ukuthi awine kwezinye indawo angaba lodubo laso. So khathesi abakhulumayo bathi nxa ama-Democrats efuna ukuwina i-White House kumele badinge usekelo kuma-states anjengePennsylvania, anjengeMichigan, anjengeWisconsin. So uHarris uyabe edinga umuntu ongamncedisa ukuthi bawine lawo ma-states nxa efuna ukubuya e-White House.
Isinqumo aza sithatha kusasa lesi singaba lomthelela onganani emkhankasweni wakhe?
Ngibona njenganoHarris uyabe ekhangelele ukuthi umuntu ozamkhetha kusasa uzanceda njalo ukuphakamisa ukuthakazelela ukuvota kwabantu, njalo uzamnceda ukuthi ahuke abantu abangalethi imali kumkhankaso wakhe uzananzelela ukuthi ama-elections ase-America afuna imali eningi. So bayabe ukhangele njalo ukuthi umuntu ozabuya lapha engaba yini le ndlela yokuthi labo bazuze imali eningi eyokuthi bacampaign.
Kwelinye icele sibona uMnumzana Trump ozangena kukhetho emele ama-Republicans, yena esithi ingxoxompikiswano yesibili kufanele itshintshwe isuka ke e-ABC News isiya e-Fox News, esithi kufanele kutshintshwe indlela eqhutshwa ngayo. Likubona njani lokhu?
Usukela kudala siyakwazi ukuthi uTrump ubethakazelela i-Fox News ngoba uthi yena nxa i-Fox News ikhuluma ngaye ekhuluma into ezinhle kakhulu ngaye. So uyabe ezama ukuthi abuyise leyo ngxoxompikiswano u-station engayenza ukuthi laye aphume engumuntu owazi akwenzayo, ngoba i-Fox News siyakwazi ukuthi nxa iriporta laphana iriporta njengani iyasekela ama-Republicans kumbe iyasekela uTrump.
Lo ngumnumzana Masimba Kuchera Ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability Rights ubexoxa lo Thabo Kancube weStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sutiyo bakhuluma ukuthi abantu kufanele bebotshwe abantu abakhoza udlame abantu abakhoza udlame elizweni abantu bakhala amalungelo abo sokuthiwa bayibotshwe babotshelwani bona abantu belamba kanti umntwana asithole nzima sayesakubona ukuboswa ngazinyoni straight.
Studio 7 ngicela ukubuza ukuthi umthetho yiwo yini olomvumo yokuchaya umuntu, umthetho yiwo yini olemvumo yokubulala umuntu? Lokhu ngikhulunyiswa ukuthi ngiyabezwa abantu bezano bathi khona amapolisa afata cha abantu ebalimaze loba abantu labana belimele umthetho otsho njalo. Kuliqiniso elingakanani ke khona lapho ukuthi khona olemvumo yokubulala abantu umuntu okugovernment? Ugovernment engabulala abantu akulahlupho, kuqondile. Beyikho yena elikutshoyo lokho bantu bezano, ngoba siyabona kuyagijinyiswana, kuyachaywana, abantu bayalimala, kodwa sizwa abantu bezano bethi yikho okuqondileyo. Kambe ugodo luyawakho umuzi yini? Induku ayiwakho umuzi. Uyabunga ubaba onjani othembela kuphela ukuthi ukuze abantu abakho bebalali bekulalele ukuthi bachaye kumbe ubabulale. Cela ukubuza khonapho line elaziyo elithi lazingcono okwedlula wonke umuntu.
Linjani hayi le bandla elibusayo leli akusinjongo yoku yesadak vele ukuhlukumekezwa kwabo kudala kwaqala, siyakwazi lokho. Namhlanje bazifihla ngesadak batshela ukuthi isadak kwenzakalani khona nakhona ukuthi babophe abantu ubufakazi bungekho ukuthi bayenza udlame umithingo wedlame. Thina siyakwazi ukuthi i-policing enjani le. Akithi bona njengoba babanxiba indlebe kumele bamele laba bantu bazoqala kuqala kube nobufakazi ukuthi ngempela bangudlame. So manje udlame lwakhona ngoba phela masulubhike luqalwe yibo laba bantu ababusana namaphoyisa abo, ngoba bona basuke bahlukumeze abantu ngento engenabufakazi emaseqinisweni. Akukho ubufakazi phezu kwalabo bantu ababoshiwe, abunabufakazi. And injongo enye futhi siyazi ukuthi bona abafuna ukuphikiswa ngokhandashisa baqina amakhanda, kusho ukuthi nokugwala kukhona futhi kibulaba.
Akhona abantu bakithi bazazele kubuye, ngoba asikaze sizwe ehangale ukuthi abantu bayachaya izimali njengalokhu okwenzakala emathebeleleni. Emathebeleni abantu badonetha izimali beyenze kwasani zikolo, makliniki, yonke lento leyi abantu bazenzela ngezandla zabo emathebeleni. Eharale asikaze sizwe ukuthi abayagweza lokhu okwenzakala emathebeleleni. Umanje siyabona imigwaqo ilungiswa eharale kuphela, emathebeleni kakhulu konke lokhu. Uzwa nje utshele ukuthi khona abantu kabazilungisele indawo zabo. Hayi, shushu ubuhlungu lento eyenzakala elizweni lakithi. Ma uthi uyabheka ogawule ngendlela ababekhuluma ngakhona, kumanje bathini ngoba kulungiswe iharane kuphela? Emathebeleleni lendaweni zakibo bahamba emigodini sengathi imlindi yamahombela. Indawo yonke emathebeleleni ngamagodigodi, akulungiswa iharane kuphela. Bathini manje?
Ningathi tshona njani?
Leyo ke bekuyimbono yenu lina abalaleli bethu elisithumele yona nge-WhatsApp ku-Studio 7 khonapha e-Voice of America ese-Washington. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba beqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
Murara.